Wala mugela emoyeni ngenjabulo nguntungameli inkomo.
Hello Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje yathi ukuthi namadokotela bekhulumisana noma ngokuphumile kona lo mhlangano wenziweyo ukuthi kungabi lakho kukhona abakuthembisileyo latedesi ukufuna abakuthembisileyo kuyini semvumelana lakho yini.
Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende abaphakathi kokukhala lamsebenzi befuna ukungezelelwa iholo lamuhla bahlangane becubungula abakuthenjisiweyo nguhulumende izolo.
Okwakhathesi abantu bakhanya basahlulukelwe sibili bonke abantu lancanje ubesele sikhathi egulu omongameli kodwa ukufa kwakhe I think kwethuse abaningi.
Umongameli wele Zambia umnumzana Michael Sata kasekho. Ubhubhele esibhedlela seKing Edward kwele Bhilithane lapho ekade eselatshwa khona.
Abalandeli beqembu le-Highlanders baqhubeke bewisa ezimathonsi lamhlanje ngemva kokuba leli qembu linqotshwe nge-3-1 yiwange emdlalweni we-Premier Soccer League.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende abaphakathi kokukhala lamsebenzi befuna ukungezelelwa iholo lamuhla bahlangene bacubungula abakuthenjiswe nguhulumende izolo phezu kwezikhalazo zabo. Ngesikhathi uhulumende sithi uselungiselela ukudinga uncedo lwabebutho ukuthi belaphe abagulayo ezibhedlela. Odokotela laba bahlangane lomphathi ntambo obona ngezempilakahle odokotela David Barire Nyatwa, umsekeli wakhe umnumzana Paul Chimeza kanye lezinye iziphathamandla zikahulumende izolo bathi bazahlangana labo njalo kusasa ukuqhubeka ngenkulumo zokunanza kwezikhalazo zabo. Odokotela laba bathi abasoze becace ngokuthi uhulumende ubathembiseni inkulumo lezi zingakaphuthi. Kodwa bona bathi bafuna uhulumende abangezelele iholo lisukela kumadola ngamakhulu amabili lamachumi ayisitshiya galombili $282 isiya kumadola inkulungwane elamakhulu amabili amadola $1,200 ngenyanga. Ezinye izikhalazo zabodokotela zigoqela ukuthi basungulelwe isikhwama sokubaphathisa bengathelelwa imikhuhlane izigulane e-risk allowance. Okunye abakukhalazayo ikuthi benelise ukuthenga imota kwamanye amazwe bengabhadali umthelo njalo behliselwe imali abayibhadala ezindlini zikahulumende abahlala kuzo. Okunengi ngalolu daba kanye lokwenzakele ezibhedlela sikuzweni kungxoxo eqhutshwe ngusithandekile emhlanga weStudio 7 lomunye wabodokotela abakhalale umsebenzi udokotela Asibonike Sonke Mloyiswa.
Ezibhedlela kukhona kathesi ukuthi abagula kakhulu yibo ababonekwa ngodokotela abakhulu abakhona esibhedlela. Bonke laba abanye abangaguli kakhulu bahanjiswe nje emaklinika. Lokho ukuthi kuzahanjiswa amasotsha kumbe amapholisa ayiso into esiyibhaleleyo thina seyaziswa e-officially. Ngike ngingatsho okuningi ngakhonokho. Izolo bekwahlangana baxoxiswana ngabakhokheli betsho bezindokotukusezo se-Hospitals Association behlangana lo mphathi ntambo wezigatsha lezempilo. Namhla kuyathi ukuthi namadokotela bekhulumisana ngokuphumileyo kona lo mhlangano wenziweyo ukuthi kungabi lakho kukhona abakuthembisileyo latedesi ukufuna abakuthembisileyo kuyini semvumelana lakho yini njalo thina esikufunayo kwesikufunayo ukuphi abakuyamukeleyo yikuphi abangakuyamukelanga sesibona indlela ukuthi siqhubekele phambili sisiye senze njani. Sikhangelele ukuthi kusasa kuqhubekele ukuxoxisana. Sikhangelele njalo ukuthi kuzaba lokuvumelana ngokuphangisa ngoba zathi sikesifiso sokuthi sibe sesibuyelile emsebenzini yethu ngokuphangisa.
Ungasichathekela ukuthi kuyini okuvunyelwane emhlanganweni lohulumende?
Okwakhathesi angike ngatsho ukuthi kuyini okuvumelwaneyo. Ngibona kungcono ukuthi simelele kusasa sokuvele sivumelane ukubhalelwana phansi ngoba yinto ephumileyo kumhlangano esiyenzekileyo amadokotela ukuthi kungabe kukhona abakuthembisileyo abakukhulumileyo kodwa akukabakaze kubhale phansi as long as ungabhalanga phansi thina sibone ukuthi kukhona sebesithembise khona.
Livumelene yini selihlangene njengabodokotela libophe isinqumo bani ukuthi kukhulunyweni emhlanganweni wakusasa?
Ngokuvumelane okulutshwane nje abade bekuthembisile, kodwa odokotela lokhu bekhalaza ngalokhu beqale ukukhalaza ngakho ukuthi kube ngokugcwalisekayo.
Hello ke ngodokotela asibongeni sonke mloyiswa, omunye wabodokotela abakhalale umsebenzi bekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mdlangawe Studio 7 ekubulawayo.